Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuNhlangula 2021 uKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Odokotela bathi kumele abantu balimuke igcwane le COVID-19. Ukhanya libimetheka ngamandla eZimbabwe.
Ngiyaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana.
Umfundisi olodumo uTP Joshua Kasekho. Unkosikazi Grace Mkanjwe uphanyeka emthethwandaba udaba lokuthi kumele agebhe amathambo kamoyi uRobert Mkabe. Abalizihlobo ezafela emgodini eWange Colliery bathi baphila nzima. Bayakhala abantu ngobugebengu emaphandleni.
Kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Odokotela bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba baqaphele umkhuhlane we-COVID-19 okhanya uzongene kuhlandla lesithathu elizweni ngesikhathi kulabanye abahlatshwa amajekiseni okuzivikela ekuthapheni igciwane le-coronavirus. UMavis Kama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Luthi abantu abangamachumi amabili lane 24 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lolu luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,000 sebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 375,000 sebehlatshwe okwesibili. Lokhu kubikwa ngesikhathi odokotela besithi usungene kuhlandla lesithathu umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo.
Ngiyaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho. Abantu ababanjwa i-coronavirus kathesi babhubha masinyane amalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu.
Odokotela abaningi bathi kumele abantu balandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ukwenzela ukuthi bengathaphi igciwane leli. Okwamanje kubikwa ukuthi kusilela amatanka alomoya we-oxygen lamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo. Kodwa udokotela Mahomva utshele iphephandaba le-Herald ukuthi sebethethe amajekiseni endaweni okulabantu abalutshwana bawafaka endaweni ezilabantu abafuna ukuhlatshwa. Kakhulumanga ngokuswelakala kwamatanka alomoya we-oxygen onceda abalegciwane le-COVID-19 ukuba baphefumule kahle. Abantu abaningi bayawesaba kakhulu umkhuhlane lo njalo bathwele nzima eZimbabwe. Omunye wababhekane lenhlupho eziningi ngunkosikazi Abigail Mumpambi wakobulawayo.
Yes, sizwa kuthiwa ivaccine ayisekho, ayisatholakali lula. Sizwa kuthiwa sokulabanye amadokotela ama-private asebethengisa. So ungananzelela indaba nale corruption iyabe siqalisile. Mina nanzelela ukuthi government kufuze ithathe amanyathelo amasinya njalo baclear indaba, bayiqondisise ukuthi kathi kona kuvele kuhamba njani endaweni ye-vaccine leyi. Abanye bayabe sebethe bahlatshwa kokuqala, kufuze baphinde, kuzagcina sokuyiphaniki kathesi. So mina nanzelela ukuthi i-government lomlando ukuthi ichasise indaba, iqondisise indaba, uchace ukuthi kathi kuvele kona kuhamba njani.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1605 sebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, okulabafika inkulungwane ezingamachumi amane 39,168 asebahlolwa batholakala belomkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Unkosikazi Grace Mkabe usephanyeke emthethwandaba udaba lokuthi kumele kugejwe amathambo kamuyi uRobert Mugabe wangcwatshwa egumeni lomuzi wakhe ekutama ngomnyaka ka-2019. Unkosikazi Mugabe uthi akukho emthethweni okwenziwe yinduna uZwimba ngoba kalamandla okuphuma lezinqumo azenzayo, ngakho ke ufisa ukuba kuhlolisiwe konke okwethulwa zinduna. Kasenelisanga ukuxoxa le nduna uZwimba ngodaba lolu ngoba bengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umprofita olodumo uTB Joshua kuthiwa kasekho. Umsakazi weCable News Network kumbe iCNN ubika uba uTB Joshua ubhubhe izolo kusihlwa esigodlweni sakhe lapho athandazela khona abantu abaningi abadabuka emazweni atshiyeneyo abagoqela eleZimbabwe. Akwaziwa ukuba ubulewe yini uTB Joshua khonale eNigeria. Soku leminyaka phose engamachumi amahlanu wabhubha izisebenzi ezidlula amakhulu amane ewange Colliery okwaziwa ngokuthi yiKamandamba disaster ngesilungu. Lokhu kwenzakala mhla ka-6 kuNhlangula 1972 emgodini owaziwa ngokuthi number 2. Iziphathamandla zomgodi lo zabika ukuba kwadubuka i-methane gas lokunye okutshisayo okwabulala lezinye izisebenzi ezaziseduzane lomgodi lo. Ababhubha engozini le bangamakhulu amane lamachumi amabili lasikhombisa 427. Abafelwa izihlobo bathi sebehlupheke okweminyaka eminingi ngenxa yokuthi inkampani le kayizange ibancede ngendlela okwakungenza ukuba baziphilise. Omunye wabo unkosikazi Agnes Shaba ohlala eJambezi esabelweni seMathabeleni North. Umnyeni wakhe umnumzana Amos Sijara waphelela emgodini. Uhulumende khonapho walinika imali kusanda ukwenzakala? Kwakuyimalini? Ye, kusukela ngaleso sikhathi kuze kufike lamhlanje beliphila njani? Akusitshele gogo. Ye, singathi wena khona manje ufisa ukuthi uhulumende ngawo ukwenzelani? Singathi kathesi vele awuphili kahle.
Hayi.
Umnumzana Daniel Molokele omele iwange Central edalelesi Parliament uthi udaba lolu kumele luhlolisiswe.
Ma sikhumbula ilanga lele liqathe kangaka, sicela ukubana abakhokheli bekhampani yamalahle bengakhohlwa isihlobo zalaba abatshabalala kungosi le yenzakala ngo-1972. Kuleke kule ndaba ezibahluphayo labo abafelwayo. Sikholeka njalo ukuthini imizamo yonke yenziwe ukuthi kungabi le ngozi efana layo naleyi.
Unkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli senhlanganiso yeCenter for Natural Resource Governance, uthi kuqakathekile ukuvikela abemba okutshiyeneyo.
Lanxa ingozi le yenzakala kudala, sinanzelela ukuthi lanamhlanje abantu abasebenza emgodini basahlukumezeka, imuli zabo zisahlukumezeka, abantu abahlezi lapho okutholakala ezenjiwayo khona bayahlukumezeka. Sikhuluma nje kumnyaka ophelileyo kwamoshakala abantu, kwaswelakala abantu abadlula engathi likhulu kungozi zokudilika kwemgodi. Singakhangela ematshetsheni esigodini abantu abedlula abangu 6 badilikelwa ngumgodi.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zenkampani yeWange Colliery ngenxa yokuthi bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Namhla kuhlelo esibambisana khona lenhlanganiso yeHabakuk Trust sesigabeni sebubi esabeleni seMathabeleni North. Bayakhala abantu ngobugebengu osubugcwele esigabeni lesi abathi kubangelwa ngabemba igolide lokunye. Ake sizwe ukuthi umnumzana Ephraim Ndlovu omunye wabakhokhela isigaba lesi uthini ngodaba lolu.
Ngukhomvina oka Ward 1 kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewardini obuba khona endaweni yethu lapha esenta isenta yethu ke okuselayithoni ngenxa yegolide elilo elinjani elikhona kungakho ke kudingakala ukuthi ke mhlambe kube le bhesi ekhona eyamapolisa ukwenzela ukuthi kucontroleke as long kungela kule ngela bhesi ekhona kusho ukuthi ubudlwangudlwangu buzaqhubeka busiba khona esigabeni so ke I think i support yamapolisa ingaba lusizo olukhulu kakhulu phakathi kwezakhamuzi zakithi.
UNdlovu usanda kukhuluma labantu emhlanganweni wezakhamizi ngodaba lolu.
As long as singela base esiyabe silayo la, ama neighborhood wethu, even if benganikezwa whatever training, benibanikezwe lokhu, bazahamba baphambanise, bengaphambanisa bazawotshwa, because bangathatha umthetho wabha ezandleni zabo. So into efunakalayo yini? Yibhesi. Amapholisa abe khona esigabeni abe available. Kungabanjwa whosoever obanjiweyo agijinwa ahanjiswe emapholisa. Ipholisa liyabe likhona, a trained personnel uyabe khona onguye oyabe komanda laba abanye abanjengathi. Then ngoba thina abafanana nathi singabamba umuntu. Siyayenelisa ukuthi sitshaye bo siyabe sizondile but lowana yena uyabe ekwazi but umuntu lo othi siqale simdale simvalele ngaphi siyemtshaya singale ngendlela yethu ngale discipline ngayo but nina siyabe sibulala khona la then umthetho usukuyisa unjani ususibopha ibhesi ayibuye phakathi kwe sibe lamapholisa ethu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ruben Ndlovu omunye obesemhlanganweni okube kuboniswana khona ngohlupho lobugebengu.
Umuntu uyasuka la imali yakayenyathi akuya phendula siyakwenza ivolontari training yabantu and kube nzima lokuthi izakhamisi zoziyireyizi abantu imali zakhona abatrainanga bakhona sibila babebesifisa sokulokhuza abatrainile ngabalutshwana engxenye abahlalela duze kwenyathi.
Unkosikazi Sithembekile Nkala laye ohlala esigabeni lesi ukuthi izigebengu zibathole senzima.
Laba bantu nxa befika bona khathesi nxa sithi indlu yakho le bafika batshaya isivalo lapha bahle bangene bafuna ufake ifoni esandleni nxa unemota bakhupha ibhathri lemota bathatha amakhiye and abanye babebelele omakhelwane babe bengezo beqede lapho bangena emoteni zabo bahamba wena awulayo ifoni khathesi sezithethe zonke eyokuthi ucontact abantu ukuthi ubajethi sokwenzakaleni and vele kuyakuba nzima ukuthi kuthi uyangena ebhawuti iyapatrola ngaze bapatrole aluba vele wona amapholisa apatroli ezigabeni enembhubho ngoba ukuthi kuthi uyayinebhawuti asoze bakukwanise lo.
Simalapha namhla kuhlelo lwethu lwendaba zemaphandleni esibambisana khona le nhlanganiso yeHabakuku Trust. Abalandeli bebandla leMDC abasanda kukhululwa entilongweni umnumzana Last Itamai Mahengahama lo umnumzana Tungamirai Matsokere owakuthiwa babulala ipolisa uInspector Petros Motetsa eGlenview eHarare balakho ukuhlawulwa yilabo abababophayo. Idale leSupreme Court lithe ngabala macala. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Majobana Ncube igqwetha elilulela amalungelo kaZulu.
Sizwile ukuthi amajaha eMDC la amabili akhululiwe. Unfortunately anga bibone ijudgment yakhona yonke, ngibone okulutshwana nxa kuyikuthi iSupreme Court ithi la abantu babevele bengelacala kusho ukuthi balelungelo lokuthi bademande babophise labo ababevele bebabophisile bona ukuthi babhadale ama damages esingathi thina ngesilungu kuthiwa malicious prosecution kusho ukuthi lo olomlando ukuthi bathonisiswe bachuchiswe bona bevele kwakungela mlando wokubachuchisa kufuze ukuthi abhadale inhlawulo yama damages for ukwenza lokho.
Umnumzana Machobana Ncube ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu. Sixoxe laye ekubulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi uzatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin iqiniso ngakwenza kwele Melika lamanye amazwe emhlanganweni azawenza mhlaka 16 Nhlangula eGeneva. Uzakwenza umhlangano lo besuka emhlanganweni we-G7 lowe-NATO. Inhlanganiso eziguqela e-European Union, i-United Nations lezinye zisola kakhulu ukuvinjwa kwenkundla yokuxhumana e-Twitter kwele Nigeria. Uhulumende uvimbe inkundla le esithi kulabantu bajojozela udlakela enkundleni le. Okwamanje sike sikhangele ezamasiko.
Senganamasiko
namta sithuka ngendlovukazi uLozi Gay. Liyamazi na uLozi Gay? Sixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe.
Gobalanda, kunjani?
Itshona njani dube labalaleli?
Sijonile sibili singazi wena. Lapho khona kuthini kolapha?
Hayi, konke ukuhamba kahle, umqando kuphela.
Umqando lo siyakwazi ukuthi sibili isikhathi sangikhona Gobalanda. So ke abantu bayabuza bathi uLozi Gay mbani. So ke angifuni ukuthi uphendule khona manje, kodwa ke wena ongasenzela khona akuzibize phela izangelo zikamzilikazi, uyazazi?
Hayi, angiyoni imbongi, ngathi ngisomlando angiyoni imbongi. Kule mbongi kulo somlando kule nyosi. So ziyahlukana lezi zinto.
Wena uyini manje? Ha, nangikubona.
Mina ngisomlando, hayi inyosi yenkosi, hayi imbongi.
Ngisomlando kuthoni esakho sikhundla lesi?
Ngisomlando umuntu olandisa ngathi ngesilungu bathi history, umlando wesizwe sakithi samaNdebele. Nguye umuntu obizwa kuthiwa ngusomlando loyo.
Akubatshela abantu, akubatshele Gobalanda. Abantu ngizobe bakwazi phela ukuthi kuvele kume njani isizwe sikamthokazi.
Bafisa ukwazi ngomama uLozi Gay.
Batshele.
Bemfisa nje ukuthi ngingayenzi ibende, bemfisa ukuthi ngichaze kahle kabazi. Ngizachaza ngomama uLozi Gay uMadlodlo. UMadlodlo ubeyindlovukazi yakwamthokazi, shadwe yinkosi uLobhengula. Kodwa bebebaningi phela bengekho yethu. Sikhumbule ibe kulabo Mpoliyano Nanjube, labo uMamkhwananzi, umama wabo Nyamande, omhlambi kanjalo. So kwabali sikhumbule kule mpi ka-1893 kusiya ku-1894 lapho kwanyamadla khona inkosi ku-22 December 1893 kusiya ku-1894 ngo-7 January. Ngamva kwalokho ke umama uLozi Gay umsebenzi wawenzayo waqoqa amakhosikazi enkosi loBhengula wonke, wayakha umuzi ukuthiwa kwonkosikazi kuEnyathi. Wathatha amadoda afana labomtshana uKhumalo oChifu labomfulana Khumala abayibo abazala isizukulwane sakoMabhikwa namhla esiphethe
lupani
nabosikhobokhobo. Bagadalwa umuzi ukuthiwa kwonkosikazi lenkomo imfuyo yonke yenkosi loBhengula. Yinto eyenzakalayo from 96 kwaba lomvukela wamahlabe Zulu owaholwa ngumama uLozi Gay, labo Nyamande abantwana benkosi uLobhengula. Imvukela lo wawubizwa kuthiwa ithiwa yimpi yehlokela ibomvu. So leyo mpi yehlokela ibomvu ikhumbula uBulawayo wayesedilikile lapho phela, ngoba wadilika ngo-1893 udilizwa abelungu. So lapho ehlokela ibomvu yayiholwa nguye umama uLozi Gay. Lapho ikokwazalwa khona igama namhlanje silibizwa kuthiwa kukomfazi utshaya indoda. Babemangala kakhulu lo mama besithi heyi, lo mfazi lo utshaya indoda ngoba wayegamula indoda wele phansi ngehloko yakuthiwa kuse ithiwa yimpi yehlokele bomu.
So ke sibona ukuthi njengoba sebabuthelele kwampana amakhosikazi wonke, wagcina uhamba njani? Akubatshela bani?
Sikhumbule ukuthi ilizwe angithi lathunjwa ngabamhlophe. Kulo mama akanjube abesimbiza kuthiwa ngumpoliyane, uMandiweni wayezalwa ngale kobaba uKhayisa. Nguye ewathathwayo labantwana abagoqela uSdojiwe, uNgubo Yenja, bonke labayana bayalahlelwa la eCape Town kuthiwa kungona bayafundiswa khonayo. Kanti-ke yikho lapho okukhayele khona ukuthi kumele kumile khona inkosi. Yingakho-ke lapho babona ukuthi okay, kuze amaNdebele ngoba lokhu eyala ukuthi kuphondo So ngcono sithathe bona abantwana laba nxa bengala nkosi babuseka lula ingakho namhlanje sikanje so abantwana bonke bathathwa basiwa le so ukukhothama kwamama ulozikeyi wawusudilikile umbuso wamandebele namhlanje yikho sihlakazekile sikanje so umuzi lwana kufanele ukuthi abantu bekunanzethu umuzi lwana othiwa kunkosikazi osenyathelwa uqakatheke kakhulu kufanele ukuthi kwethu siyawuvuselela uqakatheke kakhulu mama umuzi kamama ulozikeyi
hayi ke udaba ludluma lapha namhlanje besixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu ake sizwe ezokholo lwesikristu silo ntukamele komo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathaba ukuba lani ngiyathemba libe levikendle
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje nzafuna sibale sikhangele uJohn chapter 6 iverse yoninga 26. UJesu wabaphendula wathi, "Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, liyangidinga kungayisikho ukuthi labona izibonakaliso, kodwa ngoba ladla izinkwa lasutha. Lingasebenzeli ukudla okuphelayo, kodwa ukudla okuhlala kuze kube impilo enaphakade." Zalinika khona indodana yomuntu ngoba yena uNkulunkulu yise emphawulile basebesithi kuye sizakwenzani ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu uJesu waphendula wathi kubo lo ngumsebenzi kaNkulunkulu ukuze likholwe kulo yena amthumileyo sihlangana lapha noJesu eqedwe ukwenza isimangaliso esinye sasijengisela ukuthi vele yena ungumesaya njalo ke uvela kuNkulunkulu wayeqedwe ukuthatha ke izinkwa ezazintlutshwana ezazithwele lijaha elinelalizithwalele izinkwa ukuba lidle lapho lilalela uJesu wathatha ke leso sinkwa uJesu wabonga kubaba wasihlephuna sasuka saba isinkwa esiningi saqalisa ukukhula saba siningi sadliwa ngamacuku langamacuku abantu abaningi siyanazelela ukuthi abantu bathe sebethole lokho kudla baqalisa ke ukulandelela uJesu ikho sihlanganayo lapho echasisa ukuthi alinilandeleli ngenxa yokuthi limbone ngisenza izimangaliso zokuvusa abantu kwabafileyo kumbe ukuphilisa laba abayizigoga kodwa linilandelela ngoba lifuna ukudla okuya esiswini baningi abantu abalandelela uNkulunkulu ngenxa yokuthi abafuni impilo enaphakade kumba bafuni kumkhonza kodwa bamlandelela uNkulunkulu befuna izinto eziphelayo izinto zakhona apha emhlabeni abantu abaningi bakhangwa imali kumbe bakhangwe izinto ezibonakalisa ukuthi uyabe phila impilo enhle lapha emhlabeni kungayisithi ukuthi khona kuyisono kumbe kubi ukuba nezinto lapha emhlabeni ngoba uNkulunkulu uthi ngizalipha ye phezu kombuso ngizalinika la impilo ephuphumayo khonapha futhi lisaphila emhlabeni kodwa uduka lusuka lube khona nxa injongo yomuntu kumbe yonke into umuntu ayiphilelayo isiyukuthi ufuna ukubuthelela inotho eyalapha emhlabeni ngoba uJesu yasixwayisa ukuba inotho yalapha emhlabeni asoze sihambe nayo ezulwini sizokuyithiya lapha iyabola iyadliwa ngumuhlwa kodwa ke nxa sisebenzela izinto ezingapheliyo ezisezulwini aziboli azidliwa ngumuhlwa sibona uJesu ukhuluma ngabantu abadinga izinto zalapha engathi isinkwa salapha emhlabeni isinkwa salapha emhlabeni siyabola le notho yalapha emhlabeni ayinjalo nxa into oyidingayo kuyinotho kuphela ungadingi uNkulunkulu kuyabola njalo kuyaphelela la bakhona abanye abantu abafuna uNkulunkulu ngoba bemfunela ukuthi abenzele olunye ulutho yibo laba bantu abalandelela izimanga okokuthi bengeza ukuthi kulomuntu ngapho sekhona oyenza izimanga ezinje bayagijima bekhonakale bengeza kuthiwa sokulomunye ngapha futhi osevukile bayagijima bekhonakale ngenxa yokuthi abalandaba abadingi uNkulunkulu badinga izimanga kuphela
akuyibhethe mfundisi
kasithandazeni baba ngegama lika Jesu kubo bonke labade belalele ngiyathandaza ukungena enhlizweni zabo ube inkosi nomsindisi ubaguqula impilo zabo baqinise ubasindise ngegama lika Jesu amen
lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo
okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
Yebo mthakazi omuhle zimpapo omuhleli ngali jona njani izulu kaNdaba ngiyalibengelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMikeobe namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha abakumsebenzi wezandla sikhangela ukuthi baphila njani elizweni kulesi sikhathi imingcele yakho leZimbabwe ivaliwe ngci njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 ukukhanya ngani kuphambanisa indlela baqhuba ngayo ibhizimusi kuhlelo silo Atmos Banda Sasitshela okuningi. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo unjani?
I'm fine, thank you so much.
Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo. Namhla sikhangela ukuthi liphila njani elizweni. Siyezwa enengi laba kumsebenzi wezandla bekhala besithi ibhizimusi liphansi kakhulu. Chasisela abalaleli okuningi.
Yes, I business is the pants. Into le ngathi maybe ngichaze ngithi kube kabili kumbe kube kathathu into le. Yaphela thina saba le lockdown eyayi total lockdown ekhatha ngo umnyaka uqalisa ngo January. Yathi thova. Then sithe siphakathi kwe lockdown leyana ingakapheli kwaba le ndaba yokuvula kwezikolo. Isikolo sesivuliwe zathatha imali ebantwini. Ngoba thina angathi ama customers ethu ngabantu abantu bona laba abaphilayo elizweni leni so bathathela imali ngabasikusiza ama uniform into eziningi ezazifunakala ukuthi abantu ngabe kuyele esikole i-disposable income leyani imali yokuthi umuntu akwanisa ukuyisebenzisa hhayi abantu bale mali elifani bayebhizinisi lelikhaya
Siyezwa abanye becela uhulumeni ukuthi alisize ngama stimulus packages njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe ukubona njani lokho
mina bengingaphithi uhulumende anedise informal sector
hayi wathi ngokubamba umlomo khona pha atmo isikhathi sesedle kumangoyi sigciba ingqoqo ukuthasisela abalaleli ukuthi uhulumende engalisiza njani
ngokuthi maybe city by city or province by province kube transparent abantu bekwanisa ukuthi be-apply la mafana bewathole iprocess yangkhona i-transparent ingela kuthi umuntu usupporta liphi bandla ngaba ngenze politics umuntu unesima kanjani kwi-society kodwa kube ngokokunceda abantu ngoba abantu bonke baphakathi kwana la mabhizinisi ngoba employment akula abantu vele baziphilisa ngakhona ukuthi imisebenzi ezandla sangathi amafanzi abe available kungabi le bandlululo kungabi le kukhangelwa ukuthi lo ngubani uvela ngaphi kodwa abantu bancede econsumizifike
Hayi siyabonga Admo Sibanda ngokungena kuhlelo isikhathi yisesehlile kumango yisesifikile emaphetholeni ohlelo Sulukandaba sithanda ukubonga uAdmo Sibanda osakhulayo okumsebenzi wezandla ngokungena kuhlelo sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwe-Live Talk The Connection ngolwesibili 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we-Studio 7 lakukhasi lethu le-Facebook le-VOA Ndebele olevalelisayo ngenjabulo igama nguMikeobe wathi ngitshaye phansi Sulukandaba Zimbabwe muhle bye-bye
Siyabonga Mikeobe. Siliqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisa ungibs Dube.